Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukelayo umsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 12 uNkwenkwezi 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje
manenga amabhasi siwabone kuthiwa ayethulwe bantwana yakhomishinwa nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni.
Ekuqhubekeni kokusilela kwamabhasi lamakhombi athwala uZulu sokubonakala amabhasi amatsha abanye abathi lawo ake atshengisa wa uZulu ukuthi asethengiwe nyakenye kodwa aphinda anyamalala.
Kuze ngubheme i-peer pressure lami ngithole bangani because abangani bami bonke babhema so mina mangingabhema so nyabe sengizibona ngiyisithutha nje labo sebengithatha njengesithutha so lami bese ngithatheka ukuthi lami ngibe hayi.
Kodwa eZimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izithubo kunathwe umhluzi wazo okuthiwa uyadaka okumangalisayo.
Ukuthi igciwane lingamemetheke ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela. Uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo. Sibona kuphela efuqele bazalini nakumatitshala.
Asekhuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni kanye lababulawa yilumkhuhlane. Zonke lezi ndaba balezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Silela kwamabhasi lamakhombi athwala uZulu sokubonakala amabhasi amatsha abanye abathi lawo ake atshengiswa uZulu ukuthi akhona kodwa aphinda anyamalala. Amabhasi la abikwa izihlalo zawo zilokhu zivalelwe ngamaphepha eplastic kodwa iningi lithi ukusilela kwemota zamakhombi kanye lamabhasi kulokhe kubhahile ngoba inhlelo zikahulumende ezokulungisisa lolu dubo zilokhe zingakasungulwa kodwa ziyisithembiso nje kuphela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethe ezinye imoda ezingekho kwinkampani yeZupco lazo sezizanikwa imvumo yokuthwala abantu njengakuqala kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ebikhankasela ukuthi uhlupho lolu lulungisiswe.
Ngomnyaka kukhitshwa amakhumbi emgwaqweni kuthwaso kuzasebenza uZupco ngake ngaba njalo lohlelo lwenye emisakazo ekobulawayo sixoxisana ngakho lokho enyimele inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ngatsho engizaphinda ngikuphinde futhi lanamhlanje ngathi mina gasila transport crisis eZimbabwe, gasila crisis ngeze transport esibe lakho yi crisis yokwenza isinqumo. Senze isinqumo esivele besingafanelanga senziwe kusukisele ekuqaleni esokukhipha amakhombi wonke sithi umuntu wonke ngathwale nguZupco. Ngitshoni ngalokho manenga amabhasi esiwabone kuthiwa ayethulwe bantwana yakhomishinwa nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni. UZupco kalamoto yikuZupco ethetha amabhasi wona lawo imikhehlekhehle ebisisehlule ukuhambe emakhaya wawazwisa ukuhambe emathareni wathi wafa isticker ikuthola amabhasi akona yamacolors wonke weflag yeZimbabwe. Ngani isihlahla sethi simusi kuleyinye yellow, kuleyinye igreen, kuleyinye ipink, kuleyinye yini konke ukuthi nguZupco phela isinamathi lesinamathele emdilingi kwa Zupco. Aso Zupco lwana yibhasi kaKhumbulani Maphosa enamathiselwe isticker sithi phezu yinto esiqala khona kuzubho kalamuta asiqaleni khona so ngaleso sizathu ke uzubho njenge company kayisoze iprovide kumbe yenelise ukuthi abantu bagijimele emsebenzini edorobheni lezi zinto bahambe ngendlela ngoba vele izinto zokuhambisa uzubho kalazo so nakade sike sesithi uhulumende uzama ukulungisa inkinga ye transport kazami kulungisa inkinga ye transport uhulumende ulungisa inkinga ayenzayo inkinga yokukhipha amakhombi yebo kungathi wasimtshayela ihlombe simtshayela njani ihlombe vele yena senza into ayipha ucorrect ama mistake akho uhulumende akulanto esitshayelana ngayo ihlombe lapha yes ngathi ihlombe utsheze wabona iphutha lakhe uhulumende selilungisa hlezi ingcene yikho esingamtshayela khona ihlombe kodwa vele kwenzakala iphutha kusukisele ekuqaleni abantu baminyana yonke indawo kodwa akuthelelwana covid kodwa lingagadi ikhumbe ngela speaker esibhale kuzuko then uyathelelana icovid yikho sithi vele bekungela crisis lapha basuka kubalungisa nje inkinga abayenzayo ikwaba yinkinga yokwehluleka ukwenza isinqumo
ungengezelela khonapho ukuthi obekuyikho okufanele kwenziwe kuyini
obekuyikho bekufanele kwenziwe vele kusukisele ekuqaleni yikuthi ngesikhathi sinanzelela ukuthi covid iyathelelwana ngokuminyana wakumele sithi makhombi khubekani lisebenza kodwa lingasahlalisa abantu ngafufo lihlalisa abantu nga-33 ukuze abantu bangaminyani sibe sosithatha yenali imali akade siyidlalisa sibhadala abantu abaletha imota zethu zaba kuzuko sibathelela ifuel sithini sibe sesinikeza laba makhombi sibhadala umuntu lowo oyi-11 abangasamthwala yikho lakade kumele sikwenze from day one kumbe nxa singena mali yokwenza lokhu bemele siye ebantwini sithi hey bantu saba sesinenkinga lapha belibhadala nge-50 cents kodwa kathesa kusavumi phela abamakhombi bazaphelelwa ngumsebenzi ngangcono kube yi-60 cents ukuze kuthini kukhave lo umuntu ongasagadiwe yonke inkinga yokuswelakala kwezimota leyo ilingaso zibe khona ngoba vele besiyabe senze into eyenza isimo sethu siqhubekele phambili kathesi kunje nje kuthiwa ngani kuyehlisiwe kuvuliwe kodwa amakhombo nala athona egijimisana lamapholisi futhi ngoba imithetho yakhona icaca ukuthi vele kwehliswe ngaphi akwehlukanisanga ngaphi and yikho kuzasidalela ingozi kakhulu okuzasidalela futhi ne-corruption abafana labo nasebegiza okumele sikwenza sivuleni futhi amakhombo angena emgwaqweni kodwa mebhisi sesibakhuluma labo ngendaba yokuminyanisa abantu kodwa njengoba vele siminyanisa kuzubho so akula ncedo asibekeleni basebenze nje njengomuntu wonke esebenza kuphele lokhu ngoba vele kuzubho sihlala siminyene nga-44 so la kuleyi khombi vele ngela sticker sikazubho asihlaleni nga-44 kuphele lokhu nxa kuyikuthi kasifuni ukuminyanisa abantu emakhombini asingabaminyanisa ebhasini asingabaminyanisa ekhombini lebhalwe zubho
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Zimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthathweni kwezidakamizwa ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izithubo amadayipha kunathwe umhluzi wazo okuthiwa uyadaka okumangalisayo abanye ngabasebenzisa izidakamizwa ezigoqela iheroin cocaine crystal meth lensango iningi labathatha izidakamizwa lezi babikwa besezikolweni nikakhulu ezezimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo, abafundayo nabangafundiyo, besithi kubenza bahlale bejabulile beqhuba izifundo bengela micabango eminingi. Omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zikaform 4 kwesinye isikolo esizimeleyo kobulawayo.
Kuze ngubheme ipeer pressure lami ngithole bangalini because abangani bami bonke babhema so mina mangabhema so nyabe sengizibona ngiyisithutha nje labo sebengithatha njengesithutha so lami besengithatheke ukuthi lami ngibe hayi kodwa iqiniso ukuthi okusarayo kugcina so ngiyenza lami into yakho na ayisayekeleki ihlala vele ukuthi ngihlala kusithi lokho ngibhema 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 noma ngiyela imali sokwenza ukuthi ngicine ntshontshe endlini noma umgane noma yini siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khonokho nje abangani
ubuto moyo ule minyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa wenza form 3 kwesinye isikolo sikahulumende kobulawayo yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane lazo empilweni
yanathiwa yeah, tusunathile babantu ukwesona esisikhathi usakunathile kusakudayisa induku zabe zingekho serious ekuseni waphaphama lapha ibhabhala zilikubulala qala phansi
David Ncube ule minyaka engamathumi amabili uthi yena ungatholi umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje
ngunathama sometimes the explorer lokho bathi ngothomboni lokho ngusitadini lokho kuyalimaza umzimba lokho kufanele siyabona ukuthi ma usegasi la kuyabulala imbi uthi wabona umngane wakho la yizi asikala mina ngicinga ukuthi awuyizo ngizobona hey hey dabadala awusakwazi ukuthi imali yini ukuthi ungikwazi ukuthi thinga imali ngcwe ngange $3 or $5 noma ungayithola usayenelisa ukuthi ukuba ungujaji imali ngabe ngayibhenka ngithi ngizidide
obunye ongulova nguMalvin Mnkulu yole eminyaka engamathumi amabili lambili 22 yokuzalwa
lapha inathi ingoma lapha nizama ukupha ama-stress ukuthi ngisebenza ngisebenzi so ukuthi ngikhipha ama-stress kumele nginathe khona lokhu ngamnatha ngiyezwa sengidiseyo ngiyabona sengidakiwe ngingasacabanga okuningi sengithoneni le khonapho egangeni vele ngingahambi ngisiya somewhere
pho zibhekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakoleji azimele kodwa koBulawayo uchaza ngokulungisiswa kwezidakamizwa lezi
kwakuyomaklubhu lokhu ama-nsf lokhu wabiliswa abakuthatha ngangabona omunye kuphela ekuqumeni angiyabe kanje so ingwekho abona omunye ekuphosele kulilitshe so phakathi olitshe lokuyana engakuphosela nje sekuthatha ilayitha siyayithelea seyilayitha laphana ma ilayitha laphana ingathisa ilitsheke yaliphakathi lapha sokuthiwa le-smoke lesiya sokusitha kubone sekuhotshe intula umuntu angibona vele ngamtholi ngamtshayisa nda uzange ukuthi ngincikumbe kungithoma kuzozama ukuthi ngihotshe angeke izwane
izibhedlela zakoBulawayo ziyandelwa yintsha ebiswa yisigula imkhuhlane yengqondo uprofessor Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi
indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badawe abesikolo ayimbi kakhulu siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokho ngoba kuyaphambanisa impilo zabo lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuyayenza ukuthi phambilini bantwana laba behlanye kumbe bagcine besenza into yokuthi bazibulale into embi kakhulu yikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane le ndaba yokuthatha ama-drugs
abaphethe ezempilakahle bathi bebejayele uzama ukuvimba ukubhenywa kwembanje kodwa kuyethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abatsha sebesenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo umongameli Emmerson Mnangagwanya kanye wethule umbiko othi usebembe iqula leziphathamandla zikahulumende labazimele abazahlolisisa usetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe ngiyimele esitudio sisemane ngikoBulawayo igama langu Ezra Jesus Banda
sekhuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe kanye lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ugatsha lwezempilakahle luthi kusukela ngesonto kusiya ngolwesibili bafika phose amakhulu amane 373 ababanjwe igciwane le-coronavirus kubhubhe njalo abahlanu leli gciwane likhanya selimemetheka njalo lasezikolo uhulumende uthi abantu abalokhu bengakahlatshwa kumele bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ngoba lomkhuhlane ulakho ukubulala ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 monitor umnumzana Efidlela Ncube
lisho ukuthi igciwane le-corona silibone liqansa ngokuba belivele lingakapheli emhlabeni ingakho besikhuthaza abantu ukuthi bangayekeli lezo zinto ezidingakalayo ukuthi bazivikele siyakubona kuyenzeka kwamanye amazwe lokho okuthiwa yi-50 wave selibuyile njalo nxa abantu sebe relaxile sebe khohliwe lise ngabe metheka ligcwala indawana yonke libulala abantu abanengi kumbe abaningi bagule kakhulu njengalokho sike sakubona phambilini ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu bazivikele ngendlela vele kade bezivikela ngayo baqhubeke besanitizer begeza izandla ngamanzi alesepa baqhubeke besenza social distancing baqhubeke bengaye endaweni eziminyeneyo okungokungafanelanga baqhubeke bezivikela ngayo yonke indlela vele kade bezivikela ngayo ngokuba igciwane lisesekhona njalo liyabulala
Ezikolo siyabona ukuthi usuqalisile ukumemetheka lomkhuhlane ubona bona abezikolo lohulumende besenelisa ukuqeda kumbe ukwenqabela ukudlondlobala yini
ukuthi igciwane lingamemetheka ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo sibona kuphela efuqele bazali indaba tithala yena engazihluphi ngokuthi enzene wayethembisile ukuqala igciwane ukuthi uzaletha ama sanitizer njalo uza ncedisa ngama lokho okugqoka okuthiwa ngama mask akakwenzanga konke khona lokho kanti ke uyaqhubeka uyaminyanisa abantwana angahluphi ngakho ngakho ke ngaphandle kokuthi abazali labatithala abavikela abantwana ngaphandle kokuthi sikhuleke kabanzi singathemba uhulumende singaphelelwa ngabantwana aso uhulumende ongamthemba mbali ukuthi angavikela isizwe entweni enjengale
abantu basakuqakathekisa yini ukuhlatshwa kumbe sebebona ngani selidumele edlula usuphelile umkhuhlane
bahlukahlukene abantu bakhona abakuqakathekisayo ukuthi bahlatshwe bakhona abangakuqakathekisiyo okunye okusizile ukuthi abantu baqhubeke behlatshwa ilokho ukuthi ukuthi uhlatshwe kuyadingakala nxa ufuna ukungena eBotswana nxa ufuna ukungena eSouth Africa la kuya kwamanye amazwe sebefuna ukuthi ubuhlatshiwe ijekiseni yesibili wabuya wathola leyesithathu okuthiwa yibooster yingakho ubona abanye belokhu beqhubeka behlatshwa kanti abanye bayazwisisa ukuthi kumele baqhubeke bebevikeleka bezivikela ukusiya phambili kodwa abanye hayi sebehlezi nje vele abanye bathatha ijekiseni yokuqala basibahlalela abanye nje vele akaze bahlatshwa babukele nje kuyingozi khona lokho abantu abasukume bathole ukuvikeleka ngoba sikwazi ukuphambili asikwazi ukuzayo asenzeni yonke into ukuthi sizivikele njengabantu
umnumzana efidlela Ncube ngoinhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America as a Washington TV
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukwehla kwenani labavoti nxa kuqathaniswa lenani labavota ngomnyaka ka-2018 kuyethusa leli phephandaba lithi inani labavoti lehla ngabantu abazinkulungwane phose amachumi amahlanu 10,448 umsakazo weSABC ulodaba lokuthi ikhomishini elwisana lenkohlakalo eyeZAC isiqinise isandla sokubopha abephula umthetho emngceleni yelizwe lumsakazo uthi emkhankasweni wayo ibophe abamabhasi alichumi lasikhombisa 17 emngceleni weBait Bridge amabhasi la kubikwa abengenisa impahla elizweni zingabhadalanga umthelo weduty Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ribonani badala salibonani uStudio 7 mina ngithanda lami ukuthi ngifake umbono into engizondayo ngento zama-association E1 ngoba sakubona thina ukuthi kukhona umanxa wa-association like ibhukta ile problem yokuthi yayisikontrolwa yibo abantu be-ZANU-PF bangathanda hambani lehlabe upresident e-airport hambani lethola abantu be-ZANU-PF liba sengaphi thina konke anayikho esingakuthandiyo yikho esingakuthandiyo ukuthi sijoyine iphathi yabo ngendlela bona abafuna ngayo sibe sisebenze ngendlela abafuna ngayo la nxa kuthiwa ilizwe lingelabo sebili balulela kodwa na into esingayifuniyo ukuthi basebenze ngaleyo ndlela ngoba thina kasitholi lutho ukuthi besebenze ngaleyo ndlela kula nto esiyithola asinama benefits esilamo ngoba imoto yami ngiyami ngiyisokolele lapho ngisokolele khona from garden boy usebenze uzuziyafika kulesi stage esesikisho zona yabona ngemoto engiyakho uqeda lapho umuntu ekungenza kwezepolitiki ngemoto engiyakho into esiyizondela kubhuku ngoba basebenzisa kakhulu ngomnyaka lwa after that bathe kunjalo azange bathande ukusikhangela sebefana amakhombi azange bathande ukusikhangela sebefana amakhombi bavuka sebethe wonke umuntu unders ubugoxi sisebenza lokho esikufunayo yikho sikuzondayo ngoba lakati ezibaza khangela uyedwa association emtshele ukukwenza abafuna ukubona ukuthi sifake imbono yethu bafuna ukusitshela ukukwenza into esingayifuniyo ukutshela ukukwenza thina ngento ezingaso into ezingezethu ngelizwe elingelele hayi that's why iphele sithi ngokona ilizwe lakhiwa ngabanikazi elizwe so that means that ilizwe libulawa ngabanikazi asitheli yakhiwa singakhala senze bonke kodwa na akuzama ukulwisa into ezinjengazoniso siyabonga
livuka njani Studio 7 okhulumayo uCleopas Zololo enkayi uZololo enkayi ngithanda ukubonisa umgundlo ngempilo esikiyo eZimbabwe ngikhayele ngezombutho elizwe ngicela ukuthi abasesibuthweni bona vote bazazele ukuthi baphuma ebazalini besiyavikela ilizwe hathi abantu abambalwa abavikelayo bavikela ilizwe bachiya abazali babo labafo wabo labantu ababo bephakathi kwenhlupho zokuswela zobuyanga zendlala sicela bavikele ilizwe hathi abantu abambalwa bebavikela ekwenzeni imisebenzi yabo besenzela abantu ababo bekholisa labantu ababo bekholisa lemuli zabo kodwa zokubona ezabo zingakholi sicela uvikele ilizwe ngicela kuma commanders elizwe ezDNA bakhangele ukuthi bavikele ilizwe hathi ama individuals amapolisa siyacela futhi labo bakhangele ukuthi izimoto lezi abazigijimisayo zigade izihlobo zabo zigade abantu babo zigade abazali babo ngabe zigijimisa zisiyabhewuka zibulele lezihlobo zabo ake sikhangeleni bakwethu kwezomvikela lezi amapolisa ikho lapho engicike khona ngokwenzakala elizweni ilizwe lethu alisabukeki alisahlabusi ngengatsha zikahulumende zona lezi cela ke kuvikelwe abantu bakholise ngebutho labo bakholise abantu ababasebuthweni bakholise abantu abamapolisi kabavikele ilizwe hathi abantu bakhangele umuntu obathumayo bakhulumisane laye umuntu phela laye babe ngikomanda kodwa bambonisa ukuthi laye laba sithule sihlobo
esalibonani balaleli nani basakazi besitudio 7 ngifela iqinisa lokhulumayo egana ejabhiwa elubhane balaleli besitudio 7 nani basakazi besitudio 7 indaba kamnangagwa le yokuthi manje akusabolekwa abantu imali ibhenki ayisaboleki abantu imali uyalibona nje ilizwe ukuthi uyalihlakaza umnankagwa uyalixeda ilizwe nazi nemoto zabantu zipakile lapho amatekisi abantu alayishi imijhobo yabantu ayilayishi le ndaba zokuthi abantu kumele bangene ngaphansi kukazuko uyabe lokhu irobha abantu ethi usafuna amaqinisi ukuthi aba usafuna amaqhinga ukuthi imoto lezo azibuyele emgwaqeni ma kukuthila usafuna icebo ukuthi ukuphila lezi moto akazisele emgwaqeni lokho asale eyenza ayivula la amaqhinga ukuthi imoto lezo ezibizile emgwaqeni ngoba lezo bizikwa zona lezo moto zaziphume emgwaqeni ngendaba zakhe umnankakho ukuthi sivumele zibenefitiseka zingabenefitisilela abanikazi bazo so indaba kamnankagwa leyo ukuthi kuthiwe khona abantu abasaboleki abasabolekwa imali ebhenki yona izalo uma ngabe kuwukuthi ufuna imali ebhenki izoyayilanda ngoba manje kuyiwa kuma elections kanje sekuwusuthi le mali seyibanjelwe lokuthi ngoba kuzoyiwa kuma elections 2023 izalo ibe inemali yokukampina ibe inemali yokuthenga laba bantu babo ukuthi behambe behlukumisa abantu kuzebona iyona engene ikampeni kahle amanye amaparty engakampeni abantu bakithi asihlanganeni sikhipheni lezano eyiyo eyiphoyizini ipoyizini yakhona liseloku yashiwa umgabe ayizange yaba right kungcono nje lo mbuso kasmith womngcono kakhulu far much better than lo owezano lo osukulele abantu osisihlukanisile osisigcwalise amazwe wonke manje sigcwele amazwe wonke ngawo lo mbuso kamgabe nomnankagwa nabojiwenga labo ilosinkala labo akuyiba amandebele labo ukuhlukana nama differences la ukuthi lelo umhlobo balo umhlobo bani asivoteleni party sikhona ungathi thing party isikhipha ebizimini lo sibo
salibonani umsakazi omuhle salibonani umphakazi omuhle okhulumayo ngundiweni lana kobulawayo siyacela kakhulu sithala njengesizwe sikamthwakazi sicela yelisikhulumele lalaba abaphambili ngento leyo ukudigiza isiko likamthwakazi ukuthi kabalihloniphe siyacela ukuhlonitshwa nathi njengesizwe sicela bazi ukuthi isizwe sikamthwakazi siyisizwe esizimeleyo siyisizwe esilobukhokheli baso siyisizwe esinesiko laso sicela ukuhlonitshwa cela kakhulu ukuze bangenile babhidlizile injelele bayibhidlizile bazenzele umathanda badiliza yonke into bathatha izimviyo bazama ukuhlukuluza kathesi babuyela one basilandelela badiliza bahambe airport egcekeni likamqabuko badiliza isimboli badiliza isayini yehawu isayamasayini la ngamasayini isimboli ekhombayo ubuzwe bethu lobuntu bethu ukuthi imvelaphi yethu yonke ikhonjwa yilawo masimbolo abawadilizayo kuphela ke sihlonitshwe nathi sisizwe bafuna beze bezwe njani bafuna size sithini ukuthi bezwe ukuthi nathi singabantu siyisizwe sikamthwakazi size sizimeleyo isizwe sikamzilikazi siyisizwe esizimeleyo thina siyisizwe esizimeleyo siyacela ukuhlonitshwa khonapho sicela ubukhokheli bukamthwakazi ke busukume kuvumelane ngesolini siyazwa kulabanye abakukhulumayo kuzindawo ezehlukeni abakhuluma ngokuthi ye akumelanga kubandlululwe akumelanga asilobandlululo kodwa sikhuluma iqiniso lobuzwe bethu sikhuluma iqiniso lolobuntu bethu lolwesiko lethu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, intengo yokudla lempahla iqhubeka iqansa mihla ngemihla kwele Melika kusukela kwaqhamuka igciwane le-coronavirus. Lokhu kuqhubeka lezi nsuku kulandela ukuqhamuka kwempi kwele Ukraine elahlaselwa ngele Russia. Kodwa amanombolo akhitshwe kuyona le iviki atshengisa ukuthi imisebenzi ilokhu isiba minengi elizweni leMelika. Sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi mpela intengo iyakhwela kodwa akusimlandu kamongameli Joe Biden.
Kulezinto eziningi esingazikhangela ezenze ukuthi umnotho lo weMelika ube njalo. Njalo futhi singakhohlwa ukuthi lokho kwenzakala eMelika emnothweni wayo kwenzakala emazweni amaningi. But ukuthi thina lapho esihlala khona eAmerica abantu bakhona abantu abajayele ukubabaza lokuthi izinto ezimbi azenzakali kibo. Basuka bakuthathe bakufake kakhulu engani kuthiwa sokuyinto ebabazekayo engani kwedlula ububobo kwezinye indawo ngenye indlela wani engikhangela ngayo. Owesibili, owenza ukuthi umnotho uwe nje iminyaka lemibili yedlule sivalelwe emakhaya sivaleleni elinye ilizwe lizivalele endaweni yalo ngenxa yegcikwane le-COVID. Khonukhana lakho kube lokuthi umnotho ungahambi kuhle ngoba siyakhumbula ukuthi kathesi okunye okwenza ukuthi izinto zikhwele lapha eMelika uzenziwa yikuthi izinto kazifiki kuhle lapha. Kule shortage ecreatwa yikuthi izinto ezivela khona le kubo-China kazisafiki ngesikhathi. Akulabantu abethula izinto elwandle ukuthi zipangisiswe zingene ezitolo. Kuke kwaba le shortage yabantu abadrive amaroli ohambisa ama-truckers ohambisa impahla endaweni ezishiyeneyo.
Manje ubona ungani ngabe ngumongameli Donald Trump kumbe omunye nje umongameli ubengenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe?
Kungabe kade kungubhayideni kumbe kungabe kade kungusiphathamandla ohlakaniphileyo ngenxa ye-COVID lokhu besiza kubona kuphela. Kathesi iChina eyiyo ebumba zonke izinto eziningi ivalile, so ushota kwezinto lokho esikukhangeleleyo kuza kuya phambili futhi ngesinye isikhathi. Owesibili, okwesithathu, kule mpi ye-Ukraine lobe iqalise kathesi but elakho ku-economy ya-America ngoba izimali zonke lezi abaziphiwayo lazo ziyenza ukuthi ikonomi yelizwe ingahambi kuhle ngoba kayisiyo into kade kubudget kaBiden lokhu ukuthi ngiza budgetela ukuthi ngizahlengela inye ilizwe lilempi yakho. Yimpe ebuhlungu kakhulu yenza ikonomi zakwezinye indawo zingahambi ngoba isiqokocela yukuthi i-America ibithenga i-energy ngaphi eRussia kanti sekule shortage ngoba kasisa ilokhuzeni sokusiba le shortage then sokusenza ukuthi intengo yamafutha iduli ngoba kasisathengi elizweni leli kade sithenga kilo. Ngezinye izinto zona zenza ukuthi i-economy ingani igelezela endaweni engayisiyo. But thina esihlala ezindlini abantu abangakukhangeli ngokubanzi sesibona ngani kuthiwa kuyimithetho kaBiden eyenza ukuthi izinto zibe njalo. Kathesi okwakathesi mina ngibona ngani izinto ezi-affecta umhlaba wonke njalo indlela umhlaba obudlelana ngayo. Kathesi kule misebenzi egcweleyo engelabantu abantu kabafuna ukuhamba emsebenzini.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibhalelisayo nguChris Gandhi.